Ndaza ngicela sivala mina Jehova ungumelusi wami angiyuwe sabano ma selfie balitembe lomuntu pheko izama zami sukululwami amen 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 Yike ngipheka manzi odwa Yithi ngiyabaziba abantu bami Thola ukuthi abozeli abafuna ukulala Yoze kusebebhekile Ngicela wapi sikwa semihla ngemihla Amen, amen Nkulunkulu ngisiza ungipha amandla Ngikhulisa abantu bami Ngoba mawungasebenzi kulo mhlaba ulutho Ngoba mawungasebenzi kulo mhlaba ulutho Ngoba mawungasebenzi kulo mhlaba ulutho Ngipha amandla ngikhulisa abantu bami abantu bami ngoba mawungasebenzi kulo mhlaba ulutho ngoba mawungasebenzi kulo mhlaba ulutho ngoba mawungasebenzi kulo mhlaba ulutho Nkulunkulu ngisiza ungipha amandla ngikhulisa abantu bami